sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilubandaba olamukela emphakazweni we-Studio 7 ngolwesine mhla ka 14 kwenkwezi 2020 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yabatsha bebandla le-MDC Alliance ebotshwe izolo ngamapholisa ngemva kokutshengisela ayaziwa ukuthi ingaphi, ngoba amapholisa ayalandula ukuthi ababophile.
Ngoba amathifuthi ukuthi abasezinyenzile ngoba asesikhanyisa ukuthi inyanga sezintathu kungakaziwe amabhojana lana.
Iningi labantu ebelijwayele ukuthola amaphilisi avela kuzihlobo zabo ezisebenza kwele-South Africa, Botswana lamanye amazwe bathi abasenelisi ukuwathola selokhu kwavalwa amazwe amaningi ngohlelo lwe-lockdown. Ingcweti kwezenotho lakwezempilakahle zithi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele ajule kakhulu emcabangweni phezu kwesinqumo angasithatha kudaba lokuyekethisa kumbe ukuqinisa imilayo yokuvalwa kwelizwe emizameni yokuvimba ukumemetheka kwe-coronavirus.
Ngoba nganazelela sesibalayo i-local transmission yomkhuhlane lo.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa kulomsakazo. Intsha yebandla le-MDC Alliance ebotshwe izolo ngamapholisa eHarare itshengisela ayazakali ukuthi isiwe ngaphi. Abathathu laba uJoanna Mamombe, Cecilia Chimbiri, Lonetsa Marova babotshwe betshengisela besola uhulumende ngokunganakekeli uZulu ngalesi sikhathi ilizwe livaliwe. Iningi ebelitshengisela libikwa lisithi selilambile njalo selilala ngendlala mihla ngemihla. UMamombe ngummeli wesigaba seHarare West. Ihlekana labalandeli baleli bandla bekhokhelwa ngabathathu laba bathethwe ngamapholisa basiwa enkambeni yeHarare Central, kodwa iziphathamandla zebandla kunye lezihlobo zithe zisiya emapholiseni athi awakwazi lutho ngabathathu laba. Iningi labantu belijwayele ukuthola amaphilisi avela kuzihlobo labangane abasebenza kwele-South Africa, Botswana lamanye amazwe bathi abasenelisi ukuwathola amaphilisi selokhu kwavalwa indawo eziningi ngohlelo lwe-lockdown olokuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Umnumzana Moven Qhelisa Ngwenya oyisakhamuzi seLupane eMathebeleland North utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi kuza kuba lukhuni ukuthi izihlobo zigcine labo abavela kwele South Africa ngoba lazo zivele zibhekane nendlala.
Kukhona bona ngoba yogogo beyikhuluma benganda kusebenza nje akuze kuxoxa emsakazweni lapha akukhulumi kakhulu. Abanye abantu babo bavalelwe i-lockdown e-South Africa ngamabhoda onakanje kuvaliwe kuke indawo. Abantu babebethola ngapha amaphilisi so kabasatholi ngisho iphilisi zokudla bebethize bevela khona ngali bezokudla abadala ngapha. So indlala ikhona ebantwini bathesi ngikhuluma nje kubuhlungu. Uyabona ukuthi kunokuhawula ukuthi-ke kodwa bayahlala abadala kuthi hayi kukhona izimpilo ziyasevela kodwa nje abana abantwana badle amangcwaba wodwa ngoba ama-default wodwa abasezinyenzile ngoba asesikhanyisa ukuthi inyanga sezintathu kungakaliwe amabhojana lana. Amaphilisi abawatholi bawathola ngapha abantwana bekuhle kuqala bebuya bezwa kata ngapha bezibuyele bemsebenzini khona manje ngathisa kuzenzakala. Indlala ke la ikhona ebantwini ngoba ngikhuluma khonapha emangweni wethu baningi badla idabeseboda siyathengisa kompani emangweni onjengabo-St Luke's labo-Kelmo ezitholele imali ukuthi abanye abantu babebelindele izihlobo zabo ezigulayo manje ngathesi bayithengise ngaphi. Ubuhlungu kakhulu khonokho kwethu ngabe uhlelo lokubhala luyabhala usetshenzise abantu bezitholile kumbe babanike impuphu sizwa kuyabale ndawo nendawo abanye bezinceda amasomabhizinisi lapho kwakukho kwethu kunjalo
Engizizalwane zeZimbabwe ezivela kwele South Africa esezilubhekise ekhaya. Njalo amakhulu lamakhulu asefikile abanye bayeza ngoba labo besimpilo ilukhuni khona ngayo. Kuyikuthi bengafika nakhona ngapho emakhaya abo. Ubona ingani bengaphila yini njengoba labazali labo bekhala ngendlala.
Abakujayela umuntu nalowo khona awujayeleli vele wona umuntu. Kuba nzima ngoba uyabusungezelele. Ngiphuma ngebhodo yendlala nale ukuthi nxa vele zingasizitshela ukuthi abanye vele bahle ibhodo iyabe sikhululeke njalo. Ubunzima obunye bukhona abantwaneni ngemizini eminingi. Kodwa lapha-ke bona bababuyayo asikabo bona babuya emangweni engikhona thina. Kwezinye indawo siyawuza ukuthi babuyile banjani njani. Kodwa lapha thina sikabatholi. Kodwa ubunzima lobu bukhona. Njalo uyabe sibuphezu kwalobu esilabo. So kwesikhuthaza ukuthi nangabe inhlelozo lezi ezifuthi zingayenzakala ziyenzakale abantu bethole ukudla kumbe ama-donors wona sibe lawo ngoba thina ngapha yithi esodlalo kuphela. Ngabe sayithola itona elinye engancedisa kulula abantwana ziphile zimizwe ethu iqine. Ngalokhu singakandaba i-lockdown naleli i-social distance le sizifalele nje kuhle sisidla.
Kodwa abantu abaningi bayaluzwisisa yini udaba lwe-coronavirus lolo njalo bayazivikela na?
Bayakwenza abadala sibili ngokuhamba nje umuntu abone ukuma wakhona uzamthelela into kuze ntobaaseuzayolimi bathi beyithota corona zamthelela corona necelele mark abasondelelani njalo bayazwisisa sibili.
Ama-masks ye bawagqoka?
Bayakuthola kakhulu uyathola bebhobhile amaqhiye lapha bebhobhile bebhobha nezikhava namalembu atshiyeneyo akathungwa zingomunye obathungayo laba bathengisa zingamadolatola ethula bakuthola ukuze imali abantu bethola zizigqizile hawu sibahle.
Emadolobheni abanye bathi bahlukuluzwa ngamapholisa njalo abanye bayabotshwa ngoba ungacacanga ukuthi baya ngathi. Liyakuthola yini lakhona ngakho ilupane?
Hayi singapho kuthulile sibikwenze sikingufakazele kwinto wakhona ukuthi hayi ngapha sithulile sibili sibe siyazisixoxe ngoba sihlangane ukuthi madoda ngaphandle umuntu ebuya esiyehla kumi ngemota nguye lo ongabuya lento nale kodwa thina sodwa.
Lo ngumnumzana Moven Qhelisa Ngwenya isakhamuzi sedaluka eLupane obekhuluma ecingweni losandekile mhlanga weStudio 7 ekhona le eLupane. Kusenjalo ingcwethi kwezenotho la kwezempilakahle zithi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele ajule kakhulu emcabangweni phezu kwesinqumo azasithatha kudaba lokuyekethisa kumbe ukuqinisa imigoqo yokuvalwa kwelizwe emizameni yokuvimba kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Umnangagwa uzakwazisa uzulu kungakafiki ngesonto ukuthi uhlelo lolu luyaqhubeka ngendlela ebivele ihleliwe yini kumbe luyaguqulwa. Ingcwethi lezi zithi lanxa kulesidingo sokuthi umnangagwa athathe amanyathelo azaphehla umnotho elizwe akumelanga athathe izinqumo ezingabangela ukuthi umkhuhlane lo umemetheke ngamandla. Inani labantu abaphethwe ligcikwane leli elizweni likhanya liyakhuphuka. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko.
Umongameli ukhangelane lento enzima kakhulu ngoba kufuze akhethe ukubana uhamba lo mikhonomi kumbe uhamba le mphefumulo yabantu. Okufunakala ngomkhuhlane lokhu yikuthi siqhubeke sivalile njalo sibe singani siyabopha ifreedom loba esithi yokuhambahamba kwabantu ngoba ngananzelela sesibalayo i-local transmission yomkhuhlane lo. And lapho esesiya khona khona kusiba nzima ngoba thina asinayo i-capacity yokulwisa umkhuhlane lo. Ungakhangela izibhedlela zethu ngesimo sazo abantu bengatshabalala njalo bephele. Kodwa kwesinye isandla ukhangele kwezomikhonomi, i-economy yethu ayilawa amandla loba i-capacity yokuthi iqhubeke i-lockdown ngoba an informal economy where we over 80% of our economy is very informal. Okutsho ukubana abantu badla abakusebenzayo nsuku ngensuku. So ngalesi sikhathi abantu bayalamba. So kufuze bavulelwe bayasebenza. Nxa bengavulelwanga uhulumende kufuze abancedise. Njalo ngalesi sikhathi siyakwazi ukuthi uhulumende wethu akalayo le mali yokubancedisa.
Njengoba ingozi yomkhuhlane we-coronavirus isakhona shoko lawe uyakufakaza, uhulumende laye umongameli Emmerson Mnangagwa kumele aluphathe njani lolu daba?
Siyabe sikukhangelela ukuthi yena uhulumende laye umongameli azame uhamba phakathi laphakathi wokunanzelela ukuthi abantu kufuze bephile, njalo kufuze ananzelele ukubana umkhuhlane awumumatheki kufike la ibanga lokuthi asingeke siwenelisa ukuwumisa loba ukubisela emuva. So ngalesi sikhathi kunzima ukuba ngumongameli welizwe leZimbabwe ngendlela into esikhangelane lazo, kodwa ngizakhangela ukuthi umongameli yena kungabe kwathiwa uyavula ama-industry afomali, njalo akhangele izindlela zokuwancedisa ukubana asukumele phezulu, ngoba into esiye saba kathezi ngazi sithi yavula amaningi aza ngokuxotsha abantu imisebenzi ngoba asewele phansi amakhampani amaningi anaso isithuba loba isikhathi sokuvuka ukuthi aqhubeka agijime njengendlela ade egijima ngayo. So kwelinye ibanga ungathi singaqhubeka nge-lockdown yena abesefaka amathithi ngama-social security nets ukuthi laba abangani ba-affectwa kumake sure ukuthi izikafu zikhona, amanzi kukhona, konke okufunakalayo ngumuntu taphile kuyatholakala, uhulumende ancedise. Kodwa ube usukhangela ukuthi yena lo uhulumende esikhuluma ngaye akalayo i-capacity naleyo, so sofuze uhulumende athole uncedo kwezinye indawo ukuncedisa abantu bakhe. Ngabantu singavula sibuyele ngendlela esisebenza ngayo, siyabe sibiza ukufa ngoba abantu bangaphela ngomkhuhlane. Kodwa khe sikukhangeleke kathesi ikhondomi layo ithwele nzima ifuna ukuncediswa, la iyaphela siyikhangelelo nxa soke sivalile kunje.
Umnumzana Rethi Shoko ngocubungula ezenotho ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo Studio 7 ekoBulawayo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lebulembu lwe-intanethi eleZim Live lithi umsekeli kamphathimtambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Energy Mutoli usechothoze umphathimtambo wezobudlelwano belizwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo esithi uzenza inhloko kahulumende. Lokhu kuza ngemva kokuba uMoyo ethule umbiko othi uhulumende kavumelani lembono kaMtoli ayethula enkundleni yeTwitter ngolwesibili ethi umongameli wakwele Tanzania umnumzana John Magufuli uyehluleka imizamo yokwenqabela kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus kulo mongameli Emmerson Mnangagwa. Iphephandaba le-Herald lithi umphathintambo wezisebenzi lokunakekela kukazulu umnumzana Paul Mazima uthi imali eyathiwa izaphiwa abaswelayo ngesikhathi lesi ilizwe livaliwe imele iqale ukuthiwa uzulu ngokushesha, ngoba obekuyiphuzisa ukuhlela uluhlu lwabazayithola sokuseziwe. Kwamanje sengisiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani bantu bakastudio 7, ngilibingelela mina nguphilisani Mathe esigabeni seCholocho eChefuni. Bonga bakithi umsebenzi wenu omuhle kangaka ela ucaba ngayo ukuyenza kusibesi lokhu esixhumana bakithi noma abantu bengaphetsheya kolwandle, kodwa lowusebenzile umsebenzi wenu siyakwazi ukuxhumana lani sizwe yonke into eliyikhulumayo lisigqugquzela. Esingakucela kini ukuthi lisincedise mpela abantu bakithi belandlele imithetho yabaholi bethu behlale ezindlini bakithi, izadlula leyi lockdown leyi i-corona leyi inzima iyabulala. Walicela lani kustudio 7 khonapho liwagqugquzele kakhulu mpela belandlele umthetho wabaholi bethu. Lathi sinje sivalelekile le ndlala iyasibulala bakithi, sinxusa uNkulunkulu ukuthi angenelele leli gciwane liphele. Siyalibonga kakhulu bantu bakastudio 7, mina nguPhilisani Mathe echefunye esigabeni seCholocho. Ngiyabonga.
Njani bas? umsakazi kwestudio 7 bolonke nje sisezela umsebenzi omuhle siyalibonga ngomsebenzi siqhubekele siya phambili uPeter Khulumayo lo esejoseph wakwabhithi lapha ngifuna ukuthi ngicebise uZulu ukuthi abantu abananzelele ukuthi i-MDCT bekamakhophe ukhophe elalo nge-MDC Alliance angazi ukuthi ngolwani ngoba iqiniso lona lodwa laphuma kukhetho lwezivikelo 2018 ukuthi eZimbabwe lapha isijamisa zwesa zimnangakho yiwo amaphatha ayekhuthezwa ekhethweni ngoba wonke lokhu kunye kwakuphunga uyenziwa nje izaba njalo iqiniso yokuthi abantu bengazahlala beduhiswa ngeyipolitiki ezindala lezi zokuthi umuntu nje angezwa okufuna ukudunga umuzwe wendoda usungena lapha nalapho futhi wena nguwe ngokambe kwakwenzakala ngabe ukuthi ungathi wena uzabusa abantwana bomunye umuntu hhayi eqinisweni MDCT lingabantu besintwini liyananzela ukuthi phansi kugrand ungazolubeka kukhethwa kathesi zero vela angeke libambe lutho uchamisa yaziphumele ngochamisa siyacela ukuthi khona siyanani nje MDC Alliance ziqhube ngokweni nxa lisehluleka lihluleke khona ngapho lapho likhona hhatshi chamisa is people's leader ungabhekani chamisa vela sitshintshe
zalibonani balaleli okhulumayo ngokhululane bengingathanda ukusho ukuthi ndibane kulesi esimeni esisibi ngesihlelo lelockdown njengathi singapha esisemakhaya sibe sicele sokuthi abantu bakithi asilandeleni izixwayiso esizizwayo ma kuthiwa sihlaleni phansi singahambanga siyakwazi ukunzima but sikukhalileyo ukuthi thina njengabantu basemakhaya into lesiloku esiyizwa thina lapha sisemakhaya eklamtu mina ngoba ngikhuluma kathesini semaphandleni kogama esikukhalayo ukuthi thina sikwazi singazivikela njani ngoba thina abantu basemakhaya sibonakala ekugcineni abazempilakahle noma kungathiwa bayasiza babephelele emathawuni thina ngapha sibonakala so singabantu esesizikhangele so abantu bakithi ngiyayicela kubana sinanzeleleni lapho sihamba khona kuthiwa sifama amask but thina imali yokuthi hama amask asibuye siyithole bazali asithandeleni namalembu esizenzele wona ngoba kunzima siyacela labafowethu abasemazweni afostile ukubuya ekhaya lingathestwa ngoba lingasibhadela umkhuhlane lo lingasibulala siyathi thina abantu basemakhaya ngiyabonga
salibonani basakazi bakastudio 7 abahle siyalibonga ngomsebenzi elisiphathela wona muhle kakhulu ngoba kwesinye isikhathi liyasithoba izinhlungu ezisenhliziyweni zethu lapha siyayizwa icorona iqhubekela phambili kodwa ubuhlungu esilabo thina njengabantu bakumthokazini lesi sidi esenzakala e-Culture Park amapholisa atshaya abantu abangomama abalimaza ebatshayela ukuthi bangamandebele sisi lokho ilizwe leli lathathwayo kulaa muntu wesindebeleni owake wabotshwa kuhle esiya e-police station even i-public drinking nxa lingabuza abantu public drinking wemuntu wesindebeleni etholakala nebhodlela lotshwala ufika esiteshini sekutshaye watshaya wacreathelwa amanye amacala amaninginingi ngamapholisa esihlonini amapholisa esihlonini alapha esindebeleni ngakuya ngokuthi kuyananzeleleka khitshwe wonke ahambe esihlonini ngoba abantu besindebeleni bethwele nzima amapholisa esihlonini batshaya nsuku zonke ngaso sonke isikhathi okwesibili nxa ungathi uyamuthi uyamtshela ukuthi ukhulume laye ngedokethi uhlethi kana singatarineshona dogad ngamashona lawo angamapholisa esihlonini kwenziwa yikuyini ukuthi kati i-station by station kufanele kube lamahlona ngu-3 la manje kawabe ngesindebeleni ngoba abadala kabagwanisi ukuripota abantwana kabagwanisi ukuthi befike esiteshini bekhulume kuhle nanxa umuntu engalacala abantu besihloneni vele bazonda indebele amapholisa esihloneni so leyo nto leyo iluchuku olunzima olwenziwa ngamapholisa esihloneni ayiqalanga namuhla kulabo mama bekhadi bhakhi hhayi phumula steshini lana kwakulo mzingo wayenqonda amandebele umuntu wakhona angayenza leyo nto uyapronyotha uzothiwa utshintshe isiteshini koze kube nini abantu besindebeleni besuthwa ngamapholisa esihloneni koze kube nini abantu besindebeleni bencindezelwa bazakhululeka ngolesingaki umuntu wesindebeleni akumelanga aphikisane nepholisa nje lanxa limqambela amanga
ukubhala idokhethi yayo into ekujele abantu besindebeleni abaningi-ningi singakudingisisa abalawo amacala babothola umanga besiyeqamile jakutustotha kuphela amandebele kodwa kwande unkulunkulu uzathumela umoses ozosikhulula sichele nzima khangelani abantu abangomama imilenze ivudle ivadlakele uzezwa kuthi abagotshe i-commit service laba amapholisa abagwetshele ukuyengwa uyengumeni wakhona liqhathenile yaba yenga ngoba thina sisafa kakhulu nge-gookground sesiphinda sibulawela abafazi bethu osisi bethu kubuhlungu lokho kakhulu bantu bakastudio 7 iyabona
dunga i-MDC kaRikhube le ifuna imali kuphela udinga imali ukhuphe kadla udinga ukumela abantu abaningi wabizwa ngutwangirayo esaphila ayali ukuhamba ngathi sefile utwangirayo ngowagijimile okwesikhathi indege sezitshele ukuthi nguye selokhu sezithe ngumthungameli ngoba nguvice president uyanya uMakhube lo nabomondlura bakhe nabokomiti
heyi angikwazi ukuthi ngenzenjani lapha mina le nkinga enkulu lapha kuba kushonile ekhaya so mina ngisebhotshana lapho Franston so kusuka kwakhona kunzima ukuhambe kwakhona kuhambeki so lapha i-lockdown le umuntu olele ejoyine izulu but mina ngizwa ngingapha ngikwazi ukuthi ngihamba njani so ngifisa ukuthi ngangiyafika ngimncaba kuphela but uhambeki endleleni kanya kunzima lapha endleleni amarodika zonke lokuthi umuntu uhamba njani i-lockdown engaka
hayi
nasakwazi
simlalele simlalele uMakhube simlalele siyamuzwa nje ukuthi uthini hhayi anitshela uthemba ukuthi engaphiwa leyo mali uzahambe ebathenga phela abantu anti wayehambe esithenga esithi sivotele yena sibe ngama-candidate yakhe sibe sesithatha imali thina sizidlela sihamba siyavotele esimfunayo so uMakhube uzama ukuthi khona ezathiwa imali leyo thenga abantu nxase kungamavoti manje angeke kubone uMakhube nje kahlale phansi ekhohlwe ngakho yena ngani ngumuntu ocabangayo ekhanda lakhe la ngani uyangena kwenye iphathi noma engavuyanga ku-alayensi engena kumbe komthakazi kumbe kuzapho kungcono kakhulu lokhu kulokuthi eleke ephethe yinesithi yena uzavusele ngupresidenti ezimbabwe ulamanga ezimbabwe ngeke ibe ngupresidenti uMakhube sizazi zonke zakhe
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abaningi bezitolo babikwa sebesebenzisa amarobhothi ukwenza imisebenzi ezitolo kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus kodwa abanye bakhathazwa ukuthi amarobhothi la azathathela abantu imisebenzi lapho igcikwane leli seliphelile inhlanganiso ephathisa uzulu ngokudla e-World Food Program ithi igcikwane le-coronavirus lizengezelela inani labantu abadinga uncedo lokudla esigabeni senyakatho yezwekazi le-Afrika bafike kuzigidi ezingamashumi phose amahlanu i-47 million. Ngesikhangele ezivela ngapha kwele-Melika ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus sokubangele ezinye izigaba zeMelika zithi ukhetho lokudinga umongameli oluzenziwa ekupheleni komnyaka ngolwezi kuzamele lwenziwe ngemitshina yamakhompyutha abantu besezindlini ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kungenziwa imihlangano yamarali evame ukuba khona ngalesi sikhathi sokuza kuba lokhetho. Ukuze sizwe ukuthi lokhu kuzathatha ndima bani kumpumela yokhetho lolu sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele-Melika umnumzana Dan Moyo.
Okumele sikunanzelele kakhulu kungenzeka ukuthi abantu makuthi igciwane leli lokhu izinga lalo liphezulu abantu bangesaba ukuthi baphume bayovota ngoba kuthatha amashansi nabantu so yinto kumele siyinanzelele kakhulu yona le ukuthi i-voter turnout kungenzeka ukuthi ibe very low if abantu bengela-assurance ukuthi igciwane leli seli-under control njalo lokuthi ma bengaya ku-gathering njalo lapho uzolayina khona ukuthi kule-social distancing ekhona so i-election day yebo mase siya ekukhankaseni kumakhampeni lapha I think ukuthi mase ngikhulumele esayidini lika-Trump I think i-performance yakhe ekuhendleni i-coronavirus pandemic le izodetermine ukuthi abantu bale-confidence kuye yini, bayamthemba yini ukuthi bamvotele. Kodwa ngokubona kwami, I think ukwenza ama-blunder, wenza amaphutha amaningi even kuma-pressure akhe ade wenza la ama-briefing akhe. I think ngibona ungathi kuzoba le problem. Yeah, I think indlela esizobona i-campaign le isenzeka izoba mostly kuma-TV ads, ama-appearance, ama-leaders la, because ama-rally angiboni ukuthi azoyenzeka the way. But well, abantu baka-Trump siyawabona ukuthi ungathi abaningi bakhona ungathi bathi abalandabala i-COVID le, ngoba siyawabona even ma besenza ama-demonstrations akuthi ama-state avule, sibabona abanye bengagqokanga ama-maski beseduze-duze kungena-social distancing. So angeke ngibe surprised ukuthi abantu engabe zirali ubone behamba abantu bakhe.
Okokuthi ubona ungani umumo nalo we-COVID uzasebenzela bani kakhulu ukuthi angobe, njengoba uyakhuluma lapho ukubana umnumzana Biden ukhanya kalalo ithuba lokuthi ame phambili kwesizwe asitshele ukuthi izithembiso zakhe kuyini kulo mongameli Trump ohlala yena elenkundla lapho akhuluma khona nsuku zonke.
Kusebenza both ways, opinion yami, the way ngibona ngakhona. UTrump angaqhubeka elokhu elidula unyawo kuma-briefing akhe lawa kuzomphazamisa kakhulu ekhethweni, ngoba I think abantu bazoluza i-trust le-hope kuye njengomongameli. So uTrump i-opportunity ulayo ukuthi a-address abantu nsuku zonke kuma-briefing akhe, but inkinga yona leyo ukuthi uyamosha instead of ukuthi athathe i-advantage on that. I think uyazidimaza because uzama ukuzidefenda, akashow i-leadership. Okwakhe nje ublema abanye, ublema even o-Obama abaphuma kudala leli gciwane lingakabi khona.
Umnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Virginia. Featuring Zex, ingoma ethiwa Charge Office. Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje, wothi sikhangele inhloko zendaba. Inkokheli yabatsha bebandla le-MDC ebotshwe izolo ngamapholisa itshengisela ayaziwa ukuthi ingaphi, ngoba amapholisa ayalandula ukuthi ababophile. iningi labantu belijwayele ukuthola amaphilisi avela kuzihlobo zabo ezisebenza kwele South Africa, Botswana lamanye amazwe, bathi abasenelisi ukuwathola selokhu kwavalwa indawo eziningi ngohlelo lwe-lockdown. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku www.voaindebele.com.